Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuLwezi 2017 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Silengxoxo lowaphathisa ngenkulumo ezabangela ukuthi uMongameli Mugabe asuke esihlalweni.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu, sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu nge-corruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni, kumele bebanjwe behanjiswe emajele.
UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolelwa bengayiletha kungakedluli inyanga ezimbili.
Bonani umsebenzi isikepho sikhathi right, isikinyathelo right, ngoba uzama umuntu ekhathe impi indlewu eziphathelane nokuhodisa abantu abaqhatshwe ngamakhabhinini ngama-ministries amaningi.
UMongameli Mnangagwa uthi uzabumba idale lephalamende elincinyane kulalelo ebelikhona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Father Fidelis Mukonori ongomunye wabala lankunzi kunkulumo ezokuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esihlalweni uthi unkosikazi Grace Mugabe laye wayekhona kulezi nkulumo ebuzisiswa ngenkulumo yakhe. Ekhuluma leStudio 7, umfundisi Mukonori uthi inkokheli yebutho yacunulwa ngamazwi kankosikazi Mugabe. Wengezelele wathi wabuza unkosikazi Mugabe ukuthi impiko yokuthi abasekeli bakhe babefuna ukubulala uMongameli Mnangagwa kodwa walandula limpiko. Ke sizwe amazwi kaMnumzana Mukonori.
She came in when she had to, but she was not the major focus. We were zeroing in on the commander-in-chief of the defense forces and the head of state and the government, and the first secretary of ZANU-PF, which was President Robert Mugabe. For us, that was the first center focus. We didn't want to lose focus. First lady is the wife of the president. The first lady was the secretary for women affairs, and therefore that in my view, it was part and parcel of the responsibility of the president. So we didn't have to take that as a major issue.
Lawo ngamazwi kaFather Fidelis Mukonori, omunye wabalamlankunzi kunkulumo ezazikhona phakathi kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethule umthetho oxwayisa izizalwane zeZimbabwe ezifihle imali phandle kwelizwe ukuthi ziphendukise phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kungelamibuzo ebuzwayo. Kodwa uthi abaza kwehluleka ukwenza lokhu bazabotshwa. Okuninga lolu daba sikuzweni kwintatheli zindaba yethu bathabile Masuku.
Embiweni awethule namhla uMongameli Mnangagwa uthe baningi abantu abafihle impahla lemali engena kuzigidi lezigidi phandle kwelizwe. Ngalokho uxwayise abantu laba ukuthi baphendukise imali phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kuqala mhla ka-1 Mpalakazi kusiya ekupheleni kukaNhlolanja. Abaza kwenza lokhu kabasoze babotshwe njalo kabasoze babuzwe ukuthi babevele beyikhipheleni imali elizweni. Kodwa abaza kwehluleka ukulandela lumlawo bazabotshwa bajeziswe kutsho uMnangagwa. Amazwi akhe lawa amukelwe ngembono etshiyeneyo. Olwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu njalo ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Efindlela Ncube uthi leli linyathelo elihle kakhulu elitshengisa ukuthi uMnangagwa ufuna ukwakha ilizwe.
I'm not a video. I'm not a video. ikuzwa ingabandlulula ingasiyo nawo ayithathe wonke umuntu ukuthi mangabingalandelwanga wonke umtajezi singendlela efaneleyo.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole yena uthi abantu abafihle imali ngaphandle kwelizwe bayaziwa njalo uthi kumele bajeziswe.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu ngecorruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni kumele bebanjwe behanjiswe emajele. Kanti ke njalo kungaba khona ukuthi lokho kwenzakalayo nje ikufuga labo ababekwenzile kungani nje kube i-trap ebakhona.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thokozani Nhlapho uthi leli nyathelo lihle kodwa akumelanga kube yindlela yokubamba kumbe ukujezisa amalunga ezanu-PF akucelele G40 lona ebelilwisana lelikamnangagwa ele team Lacoste lingafuni ukuthi umnangagwa abe ngumongameli welizwe.
Inyathelo lithethwe ngukhulumende kamnumzana uMnangagwa yalamukela njengabantu bezimbabwe. Cabanga ukuthi izinto nje e-overdue kade kumele nje lo mgabe ayenze ukuze kuza alondoloze umnotho. Kufisayo nje ukuthi abantu bonke abazehlile ukuthi basendise umnotho wonke kade bayo-finalize benendise ukuthi uMnangagwa abafake ejele engenakukhetha ngokubandlulula ukuthi laba ngobhululu bakhe kungene izihlobo zakhe.
Umnumzana Bekezela Nyathi oyisakhamuzi sakobulawayo uthi leli linyathelo elihle. Ngenxa kokusungulwa kwama-bond note ngo-2016, uZulu eZimbabwe ikakhulu abasebenza kuhulumende bebekhipha imali eZimbabwe besiyayifihla emabhanga angaphandle kwelizwe. EleZimbabwe libhekane lokusilela kwemali njalo uZulu utshona endwendweni zamabhanga lapho aphiwa khona ingcosana nje ngelanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lomqoqo wenhlelo kubandla MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uyatshengisa kithi ukuthi uPresident omutsha ongenileyo i-element yezanu ayikaphelisi kahle kahle kuye. Ngoba phela kufanele ukuthi nxa sikhuluma ngento engumthetho ngento elicala abantu ba sitakale ukuthi babotshwa umthetho okufana nayo. Into esiyinanzelele amasosiethi engena athena afuna ukukhipha izigebenga izigelekeqe eziyizo eziyenga umgabe. Ubesitho abantu abangama-ministers abanye sikhuluma othombo kunjenje basemajeli ngendlela zokuthi babambe imali ngendlela engaqondanga. Sikhuluma nje baze banyuswa lamabheyili. Khona abanxa uPresident ebazi ukuthi ngobani why kufanele ukuthi abanikeke isithuba lokuthi kababise imali bona benze icala njengabona abagijiswa namhlanje. Kuyatshengisa ukuthi into yakhe nxa engasayikhangelanga kuhle abantu sesiqalisa ukubona ukuthi kuvele okuphekwe yindiza yezanu nxa kuyimboza kuzahlala kuyimboza. Ngoba ke angiboni ukuthi kulesizathu sokuthi athi abantu abayibise abanike leso sikhathi. Mhlawumbe ngaye nawenze njani ngawuhle wabafaka kumbenye isepeni wabafaka kugazethi wabathi ukuthi ubani kule mali engaka ubani kule mali engaka. Ngoba nxa esengani kuthiwa khona ngumuntu odinga angakwaziyo angakatsho ukuthi kulobani ngaphi kwangikhona. Kuyakuhluphe ke umuntu nxa enguye engumongameli welizwe. Kuyakuthanda ukuthi ngako kukhulunywa ngabaphansi ukuthi kube njalo kulokuthi kukhulunywe nguye. Ngoba lapha phela sesiba lipholisa njalo aphinde abe ngu-prosecutor njalo aphinde abe ngumantu.
Ukona nxa ngile bhuku lebhanga South Africa ngilesigidi khonapho ngavula leli bhuku ngingedwa uhulumende weZimbabwe uzabakwazi njani ukuthi ngile mali engakho eSouth Africa? Uzafonela ibank yami eSouth Africa na imuphe ama details ami?
Mhlawumbe phela anti bayazana phela anti abona into ungabona ikhulunywa kuleyana ilevuke ntungayo kuthi ukuthi zimbila zantabane kulokwazana ukuthi wena ngenxa yokuthi nguwe-ke ongemva kwesteering ngithi kumbe mhlawumbe nguwotshayela imota manje nxa ungotshayela imota wonke umuntu wenza intando yakho ofunayo. Kodwa-ke okusalayo ukuthi lawe wangikhona mhlawumbe uyakukwazi ngoba into leyihlezi liyenza lonke so uyakwazi ukuthi ubani wenze lokhu ubani wenze lokhu kodwa mna okwakade esila nxa ngikwenzile akula mthetho ozambopho ngokumthetho so.
Lo umnumzana Abednego Bebe umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
linjani madabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi siletulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe. Suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m., lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Umongameli Mnangagwa uthi uzabumba idale labaphathi ntambo elincane kulalelo ebelikhona. Umnangagwa uveze lokhu ngemva komhlangano awenze labo mabhalani bengatsha zikahulumende lamuhla eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganeni owenzelwe emahofisini akhe eMuni Mutapa, Umnangagwa uthembisa ukuba akekho ozoxotsha umsebenzi ngaphandle kwalabo asebefikise iminyaka yokuyaphumula impentsheni. Umnangagwa uthi labo abalengatsha ezizadilizwa bazosiwa kwezinye ukuyaqhuba umsebenzi ngaphansi kwe-public service. Kesizwe imbono kamnumzana Bekezela Gumbo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ebona ngombuso okhululekileyo eZimbabwe Democracy Institute ophethe njalo uhlangothi lwezokucubungula enhlanganisweni inye.
Mina njenge-civil society namatinsi sokulesikhathi siloku sikhala ngendaba yama-cabinet ministers amaningi aqedwa imali. So ngokubona kwami ngibonani kusenze u-step status right, uthethe inyathelo right ngoba uzama ukuthi ekhathe in indlewo eziphathelane lokuholisa abantu abaqhathwe ngama-cabinet ngama-ministries amaningi. Kodwa ngibonani ngezindlela kuzabangela amanye ama-division ephathini yakhe ngenxa yokuthi kula bantu abaningi abakhangelele ukudla
Ugumbo uthi kusobala ukuba abanye bazolahlekelwa isinkwa ngoba bekhona abazophelelwa imisebenzi nxa uMongameli Mnangagwa ezimisele sibili ukulungisisa isimo sengatsha zikahulumende.
Lanxa abaphezulu amaphensika angasoze isixotshe umsebenzi, abaphansi bazaxotshwa ngoba iministri iyakudisolve, bazaxotshwa. Lanxa ekukhombayini wama-ministries uzabe labanye abazaxotshwa umsebenzi ngoba uyabe sisenza ini. Ngoba nxa engasaxotshanga abantu umsebenzi asisakuboni ukuthi ukukhatha kwangikhona ama-expenses ikuphi, despite ukukhatha ama-expenses amaministri kuphela. Linyathelo elihle sibili kodwa linyathelo eliyingozi kakhulu. Makhona bazalahlekelwa isinkwa nje, lawo bantu bazalahlekelwa isinkwa beqalisa ukujoyina ukubambana izandla nabantu aba-opposa u-president.
UMongameli Mnangagwa utshele abonobhala laba ukuba sesiphelile isikhathi sokudlala ngomsebenzi lokuba yimigoqo kokumele kwenziwe obekubangela ukuphuza kokwenziwa kwemisebenzi obekuyamele yenziwe. Mnangagwa wengezelele esithi izisebenzi zikahulumende zile hlandla elikhulu okumele zilidlale ekugcwaliseni okukhangelelwe nguZulu ikakhulu ukuthuthukisa inotho yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection namuhla sifuna ukuzwa imbono yenu njengabasakhulayo ukuthi kuyini elifuna kulungisiswe ngokhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa okuza kwenza libelela kusasa elihle. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende yakwele Lebanon umnumzana Saad Hariri uthi ubevakatshele kwele Saudi Arabia okulapho abike ngokuchiya kwakhe isikhundla esithi uthethe lelo nyathelo emzameni yokuletha ukuzinza emhlubulweni abakuwo. Umeli weMelika kumanyano wamazwe omhlaba United Nations ubike ukuba uhulumende wele South Sudan uphakathi komkhankaso wokuhlukumeza abamabandla aphikisayo esebenzisa ibutho kuqine sokubulawa abantu makhaza abangahlomanga. Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukumangala emapholiseni nxa bethe bahlukuluzwa ngabesilisa. Inkuthazo le iza ngesikhathi umhlaba wonke jikelele unanza umkhankaso wamalanga alitshumi lasithupha wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama, i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
Omama abaningi babikwa befela ngaphakathi nxa bethe bahlukuluzwa ngomkabo ngoba besesaba ukulahlekelwa imendo. Lokhu kuvele embuthanweni wabomama obuqoqwe inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe, WODAS, obugxile ekuhlukuluzweni kwabomama. Umqondisi we-WODAS unkosazana Juliet Kiwani uthi linhlanganiso iphathisa omama ababhekane lodlame emakhaya njalo ukhuthaze labo abahlukuluzwayo ukuthi ngesabi ukukhuluma.
Okunye sithi thina ilungelo labomama lingafihli izindaba bomama lingabheki ngaphakathi. Omama siyabancedisa ukuthi bakhulume kuzwakale. Babanga umsindo ukuthi amakhaza akuphela. Omama bangabhekela phakathi.
Unkosazana Sponkosi Mlotsha osebenzela inhlanganiso ebona ngokwelamisa imuli i-Family Planning Council of Zimbabwe uthi bayaxoxisana lalabo abahlukuluzwayo ukuze bathole ukuthula ezinhliziyweni zabo. Uthi kulezi nsuku njengabomama babhekane lokuhlukuluzwa ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuswela imali emabhanga.
Ludlwane olukuhlukuluza lokuchaya izibhakela udlwane olungihlukuluzayo ngathe engqondweni kakhulu. Kube sekusuba khona futhi le i-violence engathi ngathi yakuchaya sonke kulezi nsuku, i-economic violence kwezomnotho, imali kayikho. Kube sekusuba khona futhi le ngibonathi yemele ngidlule ngayo, i-sexual abuse, udlwane lwezemacansini kungenziwa umama kumbe lwenziwe ngubaba.
Abezempilakahle bathi isibhedlela esikhulu seGwanda sesilezakhiwo zokwamukela abesifazana abahlukuluziweyo kumbe ababanjwa iganyavu. Uma mfundisi uThobekile Kheso weKingdom Life uthi bona njengebandla balendlela abalwisa ngayo udlame laluthi abantu kumele baphenduke ukuze kube lokuthula elizweni.
Sinezinkonzo ezimele omama, sinezinkonzo ezimele abantu abasha. Mina ngingumisi Khetha ngithi ngisathini. Lami enkonzweni yabomama ngiyafundiswa ukuthi ngiphathe njani umntana. Ngezini benkonzo kukhona bakhuluma ngokuthi laphana ukuthi mlotshe amacansi yi-right kababa. Kuyabe ufundisiwe enkonzweni zamadoda nababa bayafundiswa umama akatshaywa ngempama. Konke lokhuyana thina njengemandla kuyasitophela i-violence emakhaya ethu. Imuli ekhonzayo i-violence iba ncane ngoba wonke umuntu lokuzithiba ngokwesaba uNkulunkulu.
Abagcini bomthetho bona baxwayisa abesifazana abayabe bethe bahlukuluzwa ukuthi bengaze besabe ukuyamangala emapholiseni. Obona ngobudlelwano phakathi kwamapholisa eGwanda lezakhamizi umnumzana Tapiwa Spanda uthi kwesinye isikhathi ukuhlukuluzwa kwabesifazane ngodlame kugcina kubangela ukulahleka kwempilo xa kuthe kwayekelelwa. Kusukela mhlazi ngamathumi amabili lanhlanu kuLwezi kusiyafika mhlazi lithumi kuMpalakazi minyaka yonke la malanga abekelwe ukulwisana lodlame kwabesifazane. Indikimba yalonyaka ithi Leave No One Behind End Violence Against Women and Girls, okutsho ukuthi kungabi losalela emva aluqede udlame kubomama lakumantombazana. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Ninga kutwa imu kwa mpikiswano Ezda letulele yona ngolesine Usukela ngo 4:30 PM Kuzi kuyefika u 6:30 PM Umele kwa nzuweni ukuti kututugiswe Ilizwe le Zimbabwe Njengoba sokolo ukulumende omucha Dalilani utabalolu ebule njini Wokuzilibazisa ube Facebook Kukasile VOA Ndebele VOA Studio 7 na VOA Shona
Amaphephandaba kahulumende abika ukuthi kulempawu zokuthi umnotho welizwe uyakhuphuka kulandela ukugcotshwa kukaMnumzana Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli welizwe. Amandla emali yamabond notes abikwa yilokhu eqonga okungaqeda ukuthengiswa kwemali yakwamanye amazwe ezitaladini ngokungekho emthethweni. Amazwe aphetsheya agoqela eleMelika leleBhilithani asethembise ukusebenzelana lohulumende omutsha ukuthuthukisa umnotho welizwe. Sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuze sizwe okwenzakalayo.
Wakathesi asibhoda ndikhonapha phakathi ezitolo lapha sibona kuthenga izinto nemabhenki lapha lamashiyalo bekhona akukaqonda akukakhanye ukuthi esibili ukuthi kule improvement esingayibalisa njengoba ingxenye abantu kathesi beqhubeka abantu bangathi bazazokuqalisa ukuhola njengoba ingxenyeela. Labe sokukhanya ukuthi kuba ngcono ini kuba lobubelo wakala ama-fuel anelisikhuluma ngawo i-price yakhona ifanana asikaboni lutho olutshintshayo kodwa-ke eyingxenye iy'thuso zabantu ukuthi aluba ngako kuyatshintsha abantu impilo engathi bangconywana
labana abathengisa imali ezitaladeni labo lokho bekhona
ye abathengisa imali ezitaladeni balokho bekhona kala babekugcwala nje izitarada zonke kathesi ungathi hhayi balitshwana ngabebabotshwa kubebabaleka akulaqiniso kodwa iqiniso inamba zabo zehlile kodwa bakhona
indwendwe emabhanga-ke
indwendwe emabhanga zilokhu zikhona futhi ungazinanzela pha izinto lapho uyosithatha khona imali ama-ATM wawulezikuzananzeli ngale mva wawuthatha imali leyana noma sisiphi isikhathi abantu isikhathi lengxenye kubele kunjalo lengafuthatha imali yami ngontambama ngo-8 ngiyitholi kodwa kathesi unganzela emabhenki leyo mali ikhanya iyaphela ibengingavele ivalwa kuthatha isikhathi esinganani ATM yakingasasebenza ATM kavale ngithatha imali yami noba yisiphi isikhathi ngafuna ukuhambela usuku thola imali yami ekuseni thola imali yami.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi umqoqo wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU sixoxe laye ekwabulawayo. Siphinde sakhuluma lo mnumzana Bulisani Ncube ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwi abantu abavele bewakhangele akhanye esapota ukungena kwaMnangagwa atsho lokuthi hayi sizancedisa iZimbabwe. Khonokho nje yikho kwenze kwaba nokutshintsha lokokuma ikakhulu emalini. Ngeke sithi zomnotho bezine kuhle hayi emalini. Isizathu why bebefuna ukuthi bahlale besidoke ama-US dollar yokuthi bethi akwazi ukuthi kuzakwenzakala kusasa. But ngoba lokuphuma kukaMgabelo kungena kuthi kusuke kwaba le possibility of a better future and isimo semali. Angeke ngithi somnotho isimo semali.
Manje abantu bengabona nini ukuguquka komnotho welizwe wonke nje kungasela ndwendwe emabhanga intengo yempahla isiyehlile.
Bengihlala ngikhuluma ukuthi hayi ukusebenzisa i-US dollar kuleli lishe kwaba kuhle ngo-2009 kunaphanda ngoba kwanelisa ukustabiliza kwanzinzisa intengo as long as sisebenzisa i-US dollar leli akusoze kube le-economic progress akungeke. Okungenzakala yikuthi uPresident omutsha cabinet yakhe entsha bahlale phansi bathathe isinqumo sokuthi hayi i-US dollar izasebenza njengoba isebenza eZambia, eBotswana, eNamibia, eSouth Africa leMozambique ukuthi iyabe igcine e-reserve bank isebenza ukuthenga izinto phandle. Bese besithi kele Zimbabwe ukuze kube lula ukuthi kwenziwe basebenzise irandi i-bond not bayikhiphe. That way izinto zingabhalisa ukuthi zimove. Ukuthi i-weak economy surrounded by strong economy isebenzise a strong and international currency kwenza ukuthi ku-attract abakubiza nesikhiwa bethi ngama-international arbitrageurs and rent seekers. Okwenza ukuthi umuntu olamapula akhe eBotswana akhaphe abuye ezodina amadola ngoba atholakala lula kulokuthi awathole amapula eBotswana ukwenza njalo umuntu seZambia umuntu eMozambique umuntu oseSouth Africa ikakhulu nxa kuyukuthi bayavunyelwa ukusebenzisa amavisa lama masakhathi uzakhumbula ukuthi ne-visa card umuntu bekwanisa ukuthi ahambe ku-ATM nelanga siya withdraw 3,000.
Lo ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecobungula ezomnotho welizwe sixoxelaye ekobulawayo. Eza imbono kahulumende weMelika.
Kulobudlelwano obuqinileyo phakathi kwelizwe leMelika leTunisia okunjengokulwisana lamalwecatsha lokuthuthukisa umnotho kaZulu. Ubudlelwano lobu obuleminyaka engamakhulu amabili 200 years baqalisa ilizwe leTunisia lize libe ngolokuqala ukuncoma uzibuse weMelika. Kusenjalo ngomnyaka ka-1965 eleTunisia lize libe lozibuse, ilizwe leMelika lakuncoma kakhulu lokhu lisithi lenze kahle laphinda lavula amahofisi alo kulelo lizwe. UJohn Sullivan, umsekeli womkhokheli wohlangothi lukahulumende oludlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi ubudlelwano bamazwe la buqhubekela phambili. Uthi eleMelika livumelana lenyathelo elathathwa ngabanye abantu ngomnyaka ka-2011 eTunisia abangena ezidaladini besithi bafuna kube lenkululeko kulelo lizwe njalo abantu kumele bakhulume abakufisayo. EleMelika lithi okwamanje lincedisa ilizwe leTunisia ukuthi libe lenhlangothi zikahulumende eziqinileyo ezilakho ukwenza ukuthi kube lokukhululeka okufunwa nguZulu. Kusukela ngomnyaka ka-2017, eleMelika selinike ilizwe leTunisia izigidi ezedlula amakhulu amabili amadola, $204 million, yokuthuthukisa umnotho kanye lebutho. USullivan usanda kwenza umhlangano lomunye wakhe wakwele Tunisia obuhlolisisa indlela okungathuthukiswa ngayo umnotho weTunisia lokunye okufanayo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Themba likholisile luzwa ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Umongameli Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolela bengayiletha elizweni kungakedluli inyanga ezimbili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.